Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 2 kuNkwenkwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ngaphakathi kwahulumente omutsha akulamehluko kangako ngoba thina esibhala amaphepha lokho ezingane ziyancindezelwa. Sakubona size sihambe e-trade fair lapho umongameli wayevula khona i-exhibition. Babesalisa ukuthi sihambe lapho esijayele ukuma khona njengabantu abathapha indaba.
Intatheli zindaba seZimbabwe zikhala ngokuthi kuningi okumele kuguqulwe andubana zisebenze zikhululekile elizweni. Ngaphambilini kokunanza ilanga lokuqakathekisa umsebenzi wazo ele World Press Freedom Day kusasa.
Injongo yethu yakuqala ngeyokuthi khona sathi kungcono sithi singabomama abavela kuma political parties achene sivumelane njengabomama ukuthi siza kuya register ukuvota. Sasizivumelane ukuthi simele sibe lama-numbers amangaki abomama.
Abesifazana bamabandla ehlukeneyo awezombusazwe bahlangene namhlanje ngaphansi komanyano obizwa ngokuthiwa yi-Women's Election Convergence bekhuthazana ukuthi bavotelane ngokwabo. Inhlanganiso yesizalwane seZimbabwe esezihlala eBhilithane eDuma International Aid ibilomcimbi wokubuthanisa imali yokuncedisa ukuthuthukisa uWard B6 wesibhedlela sempilo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. IZimbabwe ikhangele ukunanza ilanga lokuqakathekisa ukusebenza kwentatheli zindaba zikhululekile ele World Press Freedom Day. Lanxa zikhala ngokuthi kuningi okumele kuguqulwe andubana zisebenze zikhululekile ngoba imigoqo echiwe ngumbuso wayizolo ilokhu ikhona embusweni omutsha kamongameli Emmerson Mnangagwa. Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Kusasa umhlaba jikelele unanza ilanga le World Press Freedom Day, kodwa eZimbabwe intatheli zindaba lokhu zikhonona ukuhlukuluzwa, ukubotshwa, ukuvinjwa ukungena kweminye imihlangano, ukusebenza ngaphansi kwemithetho eloncindezelo, kanye lokuvinjwa kwamankampani afuna ukuqala ibhizimusi lokwethulwa kwezindaba eZimbabwe. Unkosikazi Fortune Moyo, intatheli zindaba esebenzela kobulawayo, uthe ukuhlukuluzwa lokhe kukhona ngaphansi kombuso kaMnangagwa ngoba bahlangane lakho ngelanga evula umbukiso wamabhizimusi lokuthengiselana we-ZITF.
Ngaphakathi kwahulumente omutsha akulamehluko kangako ngoba thina esibhala amaphepha lokho ezingane ziyancindezelwa. Sakubona size sihambe e-trade fair lapho umongameli wayevula khona i-exhibition. Babesalisa ukuthi sihambe lapho esijayele ukuma khona njengabantu abathapha indaba sasivinjezelwa.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye-Crisis in Zimbabwe Coalition iyamsola uhulumende kaMnangagwa ethi kahlukananga lombuso kaMgabe ngoba kuviki edlule kulantatheli zindaba ezibotshiweyo. Umqondisi we-Crisis in Zimbabwe Coalition, uMnumzana Thulani Mswelanto, uyagcizelela kulokho.
Bengisakhangela la ma-development ayenzakala ngoNovember. I-Army zethu ikhu yabona uMnangagwa esiba ngu-president. Sibona ukuthi bake kwaba le-shutdown e-media space. But lele looking at internet, kwase kungasila access the internet for ama-ordinary citizens. The main news, abantu couldn't get ama-alternative voice. But lele because the ACP warning room, kuma media houses, but lele ama-privately owned media.
Lonyaka indikimba yokunanza iWorld Press Freedom Day ithi Keeping Power in Check, Media Justice and the Rule of Law. Iningi lentatheni izindaba lisebenza nzima, abanye sebaxotshwa lemisebenzi, njalo lohulumende lokhe esengeza imigoqo emithethweni yokusebenza kwazo. Ngimele iStudio 7 iwobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Kusenjalo, umcebisi omkhulu kamongameli Emmerson Mnangagwa uAmbassador Christopher Mtswanga uthi lanxa ekholwa ukuthi kumele intatheli izindaba zisebenze zikhululekile, zingahlukunyezwa, lazo kumele zilwele inguquko kwezemthetho. UMavis Gama usethulela lolu daba ngugcweleyo.
UMtswanga uveze njalo ukuba umongameli Mnangagwa uhlezi esitsho ukuba ufuna luqhutshwe ngendlela ukhetho lwalonyaka lube ngolwamukelwa nguye wonke umuntu, njalo ezimisele ukubona uhlangothi lwabathapha izindaba lusebenza lukhululekile. Utsho la mazwi esethula umbiko wakhe phezu kwezokuguqulwa kwemithetho elawula ezokuthapha izindaba elizweni. Ube ngumhlonitshwa emhlanganweni wokudla kwekuseni owenzelwe eholide.
Yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ubeFacebook ngukhathi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu LFVOADEBELE.
Abesifazana bamabandla ehlukeneyo awezombusazwe bahlangene lamuhla ngaphansi komanyano obizwa ngokuthiwa yi-Women's Election Convergence bekhuthazana ukuthi bavotelane kukhetho oluzayo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba.
Abesifazana laba bebevela emabandleni agoqela ele-PDP, ele-NPP, amacele awe-MDCT akhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe lomnumzana Nelson Chamisa lamanye. Inkokheli yesifazana yamabandla lawa egoqela unkosazana Khuphe, unkosikazi Priscilla Misi Hayirambu Mushonga, unkosikazi Joyce Mujuru kanye lonkosikazi Lucia Mativenga bebekhona kulomhlangano bekhuluma ngempi ababhekane lazo emabandleni ezombusazwe njengabomama. Unkosikazi Misi Hayirambu Mushonga uthe umhlangano bawenza ngenjongo yokukhuthazana njengabomama ukuthi babhalisele ukuvota, njalo kwakukhangelelwe ukubhalisa omama abangaba yizigidi ezimbili, kodwa khathesi bayajabula ngoba inani lelo selifike phose izigidi ezintathu.
Injongo yethu yakuqala ngeyokuthi khona sathi kungcono sithi singabomama abavela kuma-political parties achene antsho sivumelane njengabomama ukuthi sizakuya sivota. Sasizivumelana ukuthi simele sibe lama numbers amangaki akomama. Sathi khona simele sifike 2 million. Kodwa sithe sikhangela kade sabona sisifike ze 2.8 billion. Kutshengisa ukuthi khona sibe labo mama abaningi ukwedlula lokho esasikucabanga.
UMakhuphe laye uthi uyajabula ngaleli nani, ethi kumele omama bakhuthalele ukuyavotela abanye omama ukuze kube lenguquko elizweni. Unkosikazi Lucia Mativenga uthe omama njengoba sebebhalisele ukuvota ngobuningi sokumele balwise ukuthi bavote ngobuningi.
We must understand that we are all together. So I am here to tell you that we are all together.
Obemele ibandla le MDCT ekhokhelwa nguChamisa unkosikazi Phyllis Ndlovu wehlulekile ukukhuluma ngenxa yokuvinjwa ngabantu abaqale ukuhlabelela bethi into yenzayo siyayizonda, kodwa uxoxe le Studio 7 eceleni ethi ulokudana kakhulu ngesehlakalo lesi ngoba ethi kusobala kuye ukuthi bekuhlelwe ukuthi engakhulumi.
Lapha bengifuna ukuthi ngizokhuluma on behalf of women party yami ku MDC emelwe ngubaba uThami uChamisa. Yikho bengulandile. Angizange bekwazi ukuthi kulento eziningi ezorganized like that. Lokhu kuyakhanya ukuthi into ezorganized ngoba bahle babambona ukuthi ngikhona ku platform ekababa uChamisa. That's why they did that. Bashukuma bahlabela ukuthi into yenzayo siyayizonda. Mina I didn't know ngoba ngathi ngibuye ngiphethe ipaper ele message yabo mama.
Obemele inhlanganiso ye This Constitution unkosikazi Abigail Mupambi usele omama abavimbe owe MDCT ethi kutshengisa ukuthi kusese lomsebenzi ukuze umkhuba wokuzwana ube khona kuZulu.
Lathi siyakhuthaza omama into yonale yenzakale ethi yenzakala kobulawayo, siyayibongela, siyayikhuthaza ngoba iyayenza ukuthi abantu babambane ikakhulu njengabomama. Singakhangela ukuthi kathesi sigijimisa 50-50 yonale iyenzakala kuphela masi le tolerance. Kodwa ke sisuke saba lokudana khona kuyena ukuthi umama omela i-MDCT ekhokhelwa ngubaba uChamisa uyehlulile ukuthi akhulume.
Osakhulayo obemele i-Young Women's Alliance unkosazana Sikhanyele Moyo uthe njengabomama abasakhulayo balesifiso sokulandela lapho okunyathele khona abesifazana abezinkokheli okwamanje, ethi yikho okubapha idlabuzane lokulela amalungelo abo ukuthi benelise ukungena kwezombusazwe kungelabandlululo.
Sesikubonile ukuhlukuluzwa kakhulu kwabomama bakhona, and inkinga ekhona esesiyibonile ukuthi yi-patriarchy. So we are behind omama abaku-politics. Sisithi thina asisupporti ama-political parties abasuka kiwo, kodwa sisupporta ukuthi bangabesifazana njalo basivulela indlela thina ezokuthi ma sesithi siwa taking those leadership positions senelise ngoba basebekhiphile imigomo ekhona for thina omama osisi abancane labomama abancane abafuna ukuhamba indlela abahambe ngazo bona.
Umhlangano lo owenzelwe eStratford Hall kobulawayo ungenwe ngabesifazane abangabaphose inkulungwane elengxenye bengabamabandla ezombusazwe achiyeneyo emizameni yokukhuthazana ukuqinisana lokusekelana kulabo abalesifiso sokuncintisa kwezombusazwe ezikhundleni zobukhokheli. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngubathabile Masuku.
Asizweni intatheli izindaba yethu Mark Peter Ntambe esethulela udaba ngombukiso omkhulu wabakumsebenzi we-art oyiHarare Festival of the Arts osaqhutshwa eHarare.
Lo mbukiso osungule izolo ungene kusimo saphezulu lamhlanje uzulwejabuliswa ngokuthiyeneyo ukugoqela umculo lemigido ethiyeneyo. Abalungiswa kuthiyeneyo bathola ithuba lokubukisa kulumbukiso lonyaka. Abanye bakhethe ukutshengisa ngaphandle nje kwalindawo. Umnumzana Abuti Sagala uthi uvela eGweru.
Sets for decoration, sandals, necklaces, bangles, these which are traditional.
Nilungisa izitulo lamathebo akhona kunye namacici esintu. Angilisanga ukutshengisela kuHaifa ngenxa yokusilela kwemali. Ngakhetha ukuthengisela phandle. Nivela eGweru ningazi kuzathengwa yini kumbe hatshi.
Osakhulayo uthi endayijunguka nguwa ohlala eHarare uthi sedesikhathi ephatheka emsebenzini we-arthi ehlala khonapha eHarare, ethi kodwa ngenelise ukungena phakathi ebukisa ekhetha ukuthengisa nje ephandle.
Showing necklace, African necklace and sandals and vinyl bags. These ones are records.
Mina ngilungisa izikhwama ngisebenzisa ama record njengalesi sile record likamaphumo lika mutukuthi ngibambanisa ngentambo nilungisa njalo lama sandals imali anilayo yokubukisa phakathi lapha kuhayifa.
Singakaqedi nje ingxoxo yethu, amapolisa e-council ahle afike sethusela abathengisayo laba okutshengisa ubunzima ababhekana labo. I-Haifa ile midlalo eyenzayo ngaphandle kwenkundla enkulu yayo okufana la ku-First Street kungelambatalo. Unkosikazi Busisiwe Mzeche wogatsha lwezempilakahle uthi lo nyaka baphathisa uZulu kusifo sophepha kungelambatalo.
Sikwenzayo namhlanje ukuthi siyascreena kumbe sutshe ukuthi siyahlola umkhuhlane we-TB. Singathi sikuhlolile sikuthole ukuthi ulegciwane le-TB sihle sikuqalise ku-treatment khonapho khonapho. Yikho esikwenzayo namhlanje. Njalo sipha information kumbe sithi ulwazi mayelana le-TB kulabo abangelalwazi olweneleyo ukwenzela ukuthi labo bephatheke ehlelweni kwezethu bengene be-teste.
Uthi kuqakathekile ukuba imoli zibuye ukuzohlolwa ngoba kungelambatalo kusukela namhlanje kusiyafika kumpela nsonto.
Siyancusa uZulu wonke ukuthi buyanini ngobuningi lingathi abantwana. Ngenxathe sesikubonile kathese sokunanzelela ukuthi abantwana abajelanga kulethwa kusihlelo ze-TB. Sina abadala sabe sicabanga ukuthi hayi umntwana angeke ebe le-TB, but sesikubonile ukuthi i-TB ikhona ebantwaneni. So asibuye indawo singabathiyi abantwana nxa sibuya kuprogram naleyo. Khathesi nje izikolo zivaliwe, asibuye indawo kwathesi sithe singaphi sukuse-Haifa ku-First Street.
Abesigodlo samele weMelika eZimbabwe bayaphatheka embukisweni walonyaka beqinisa umkhankaso wokusabalalisa ulwazi ngokuvikela kokuthelelwana kwegciwane lengculaza ele-HIV kunje lokuqakatheka kokusoka. Besebenzisa imidlalo yokulungisa lo mculo. I-Haifa ngumdlalo omkhulu owenziwa kanye ngomnyaka ugoqela abakumsebenzi we-arte ezemidlalo yokulungisa yamadrama, ezomculo, ezomgido lokubukisa-ke okulungiswayo okubazwayo ngamatshe, amalembu alungiswayo ngezandla, izithombe lokunye. Lo mdlalo wenziwa okwamalanga ayisithupha. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Live Talk lamuhla uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ole Diaspora Forum. Sixoxa ngokutshiswa kwezimota kwele South Africa ngolwesibili ebezitshayelwa ngabantu abavela kwamanye amazwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Inhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe esezihlala eBilitane encudisa kwezempilakahle ebizwa ngokuthi iDumi International Aid ibambisane labodokotela beZimbabwe abasebenzela eNgilandi ukuba lomcimbi wokubuthanisa imali yokuncudisa ukuthuthukisa uWard B6 wesibhedlela sempilo kobulawayo. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kuEzra Chisa Spanda weStudio 7 eseConventry.
Umcimbi lo wenzelwe kwenye ihotela edolobheni laseCoventry eBrithani, njalo abantu babuye ngobuningi ukuzoxhasana labenhlanganiso yeDumi International Aid. Umnumzana Dumi Moyo ngumqondisi wayo.
Sibe lethuba elihle kakhulu ukuhlangana lamadokotela labomongikazi beZimbabwe ngeSaturday networking. Sizama ukufundraisela i-B6 empilo bekuyisikhathi esihle. Sibongile amaZimbabweans ukuthi bahlangene kwaba mnandi kakhulu.
Kusenjalo amadokotela labomongikazi baseZimbabwe abahlala eBrithani bakhulume babonisana kulo mcimbi ukuthi bangasiza njani uvuselela ezempilakahle kuzibhedlela zeZimbabwe. Omnumzana Moyo uchaza ngomsebenzi asebekhangelane lawo.
Kakhulu esiplana ukukwenza leso sikuvumelane lamadokotela ukuthi siza ngizakuya ngiyebonana lohulumende labezomthetho sibone ukuthi phezu kokulungiswa kwalama wodi kule particularly kuyona le esizama kuyilungisa kuyini okunye singakwenza ngoba singazi sirenovate kube kuhle kungela imithi kungela abancedisi bokwelapha akusoze kuncede.
Omunye obekhona kulomcimbi unkosazana Sithule Juma.
Hayi sihambile lapha tisinose khona. Kube kuhle kakhulu, kube very successful. Sibonga odokotela, sibonga labantu ababuyile ukuzosupporta. Kube umsebenzi omuhle kakhulu. yinto enhle ukuthi sihlale sibambene njengesigaba seMatabeleland sihambelana entweni ezinhle ezinjengalezi.
Umgcinisihlalo weMatabeleland Development Initiative uMnumzana Freeman Ncube laye ubemenyiwe.
Bengenxusiwe emcimbini kaDumi njengomkhokheli wabomama beqoka izindlovukazi. Ngifike lapho ngakhuluma labanye abantu sincedisa ukuqoqanisa imali yama-projects akhe uDumi. Yikho esikwenzayo njengabantu beMatabeleland ukuthi sibambane, sisizane, sizame ukuncedisana kungqubela phambili yezigaba zakithi. I-fundraising yakhe ihambe kuhle kakhulu, ngiyabonga kaZulu.
Izibhedlela zeZimbabwe eziningi sezigugile, ezinye azila mtshina yokwelapha njalo lamadokotela amalutshwana. Kukanti le mithi ayitholakali. Inhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezifana neDumi International Aid yizo ezingaqeda lolu duko ngokusebenzela ekhaya ngoba uhulumende enganakile. Ngimele iStudio 7 eCoventry, igawuna mungeza Jesus Banda.
Ingcitshi ezicubungula ezombusazwe zithi ukhetho lokudinga abazamela amabandla ezombusazwe kukhetho lwelizwe olwama-primary elections luqakathekile kakhulu njengoba uZulu enikezwa ithuba lokukhetha ozabamela kukhetho lokudinga umongameli, amalunga edale lephalamende kanye lamakhansili. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcwethi zezombusazwe lezi zithi noma ukhetho lwama-primary olwezanu-PF luqhutshwe ngensonto nangomvulo lugcine lusiba lodlakela lolu khetho luqakathekile. UMnumzana Pride Mkhono uthi ukhetho lwama-primary luqakathekile kakhulu kuZulu nakumabandla ezombusazwe kodwa lusukaluphanyaniswe ludlakela oluvame ukuba khona.
Elections aqakathekile kakhulu nxakhangele amabandla ezombangazwe ngoba kulapho kutholakala khona ithuba ngama-members amabandla wonke lawo ukuthi khethe laba ababafuna ukuthi bekhokhele ezigabeni lapho bavela khona. Kodwa ngakhangela ukuthi ama-primary elections lawa asuka aphazamiswe zindaba zodlakela longazwani njengesibone kuzani PF njalo le ndaba zokutshontshelana ama-votes lokuthenga abantu lokhu kuyabe kungalunganga kakhulu. Kodwa ama-primary elections ezimele kodwa hatshi ikwenza okuqakathekile kakhulu kudemokrasi yamabandla ezombangazwe.
Omela inhlanganiso yeZimbabwe National Editors Forum uMnumzana Njabulo Ncube usola labo abacila uZulu ngokumyenga ngemali okugcina kuphambanisa ukhetho lolu.
Akezinye indlela kungaba kuliqiniso ukuthi bafuna ukuthi bebonakale njengeqembu elidemocratic. Kodwa sikubona ukuthi khona nxa besenza njalo sesithole ukuthi kulamanye ama-candidacy avele abuya alocuku kulamathothi namasela. Ngalanzelela ukuthi khona abale mali yibo bona abawinayo ochivayo abazakala ukuthi ngomathothi amakhulu labo abefuna ukuthi engene kodwa asakwalisanga ukungena ngokuthi khona i-CV yakhe ikhushile. Kodwa bakhona abanye abanjalo abasuka babaleka ezweni betshontshile. Umponda uwinile umponda angazi ukuthi i-democracy enjalo evunyelwa lamasetu.
UMnumzana Christopher Mtswangwa umcebisi omkhulu kamongameli welizwe uyavuma ukuthi ukhetho lwama-primary olwezanu-PF lwelugcwele ubuqili njalo uzabhala incwadi ephikisa impumela yalo. Impumela yokhetho lolu ayikaphumi yonke kodwa uMthwanga ubika udliwe eNorton lapho abakhangelele ukuncintisana noMnumzana Themba Mlisa omela iNorton njalo ozama kukhetho lalonyaka. Enye ingcithi yezombusazwe uMnumzana Cornelius Fute uthe ukufuthelana lokudunzelana phakathi kwezanu PF okube khona ngomnyaka ophelileyo phakathi kwecele lelacost lele-G40 kuphinde kwathutsha kulolu khetho lwama-primary okwenze amanye amalunga aleli bandla ehluleke ukuvota.
Xa uyimemba yeZANU-PF kumele uvote kuma-primary elections awezanu-PF. Nxa uyimemba e-MDC kumele uvote kuma-primary elections awe-MDC. Kuma-primary elections adluleyo mona njengani iZANU-PF yayehluleka ukuyendla ama-primary elections kwakulo msindo ezigabeni eziningi. Mbona njengani ukuthi ama-candidate selection njengoba iparty omnyaka edluleyo kwakule factionalism ingani ya destroy part and the selection of our candidates or cartels mwana njengani abantu babe kangela uthwe no faction yakabani kumbe wawu support faction yakabani
kwezinye izigaba abezana PF babikwa bengasebenzisanga amabhuku abo awamaseli abo njalo bekuvota umuntu olephepha elitshengisa ukuthi wabhalisa ukukhetho lwelizwe okuyikwephula isisekelo sebandla leli ilunga livota ngekhadi lokuba lilunga hatshi ukubhalisa ukuvota kukhetho elizweni. Impumela yokhetho lolu ibikwa iveze ukuba bekulodlakela ukwethusekana ubuqili lobusela. Umthwanga yena uthi ukhetho lolu ludube ngokubekwa ezandleni zamalunga e-G40 ajonge ukuphazamisa ibandla le-ZANU-PF ngenxa yokwenzakala ngomnyaka ophelileyo lapho kukhishwa oyengumongameli umnumzana Robert Mugabe embusweni ngenxa yomkakhe obedlalana kakhulu necele le-G40. EmaShonaland laseManicaland kubikwa kulabasakhulayo abathethe amaphepha okhetho bawatshisa ngemva kokuswelakala kwelunga ekade befuna libamele. Ngimele ithuthe 7 iseHarare, ngiuGibson Bebe.
Lize lanqoba ngemva kwesikhathi eside iqembu lenguqu elebulayo City lona elichaye eleNitrate nge-3 kanyala namhlanje emini. Intathu yezindaba yethu zemidlalo uJoseph Ntshanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu lebulayo City lithenga ukuxotshwa umqeqetshi uDarlington Dodo lenelisa ukunqoba eleNitrate nge-3 kanyala limpumela yize ngemva kwemidlalo eyisithupha leli qembu lidliwa njalo umqeqetshi obambe isikhundla ngesikhathi usadinga umqeqetshi omutsha ubeka ithemba Ndlovu. Uthi abafana bakhe bangene kumdlalo wanamhla belokuzimisela.
Bona base batshengisela sisazilolonga ukuba bazimisele ukudlala kuhle njalo linguquko ebekhona kwindlela akade bekhangele ngayo lo mdlalo yiyo enze umehluko ngoba phambilini bebezelwa ukuzikhansabuza njalo. Ngiyabonga ngomsebenzi abawenzileyo.
Abafana bebulawayo City bahlohlelwe nguJustin Kaunda, umgcini sibanda kanye noIshmael Lawe njalo sebele miklomelo eyisikhombisa ngemva kwemidlalo eyithewa ngomunye. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu lechapungu linqotshwe ngeleDynamos nge-2-1 njalo abahlohlele iDimbare ngabathi ukuda kwashe kumwala kanye noQuality Kangatsi kuthi iqembu lechapungu lihlohlelwe nguPhilip Marufu. Iqembu leyada linqobe leShabane Mine nge-1 kanya njalo lihlohleleyo nguLeroy Murape. Iqembu leHarare City linqobe leTriangle nge-1 kanya kuthi olihlohleleyo nguMoses Muchenje kuthi umdlalo ubuphakathi kweqembu leBulawayo Chiefs leHerentals uphele zingutshingi lokubhanqa kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni. Ngimele Studio 7 koBulawayo nginguJoseph Ntshanji.
Inzwisa yomculo kaZahara esithi loliwe singakehlukani ngesikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Intathela izindaba zeZimbabwe zikhala ngokuthi kuningi okumele kuguqulwe andubana zisebenze zikhululekile elizweni. Abesifazana bamabandla ehlukeneyo bebehlangene namhlanje ngaphansi kwamanyana obizwa ngokuthi yi-Women's Election Convergence bekhuthazana ukuthi bevotelane. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 pm kusvika na 7:30 pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.